Ebuseni ngithe uma ngisebhavini ngisageza ngeza abantwana bethu kula abantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orathi batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubabunyathi uthi ungu-chairman wezanu ewathi ku-ward 16 elo sebhu kwethu owe-village 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwe-village 25 uthi u-richman moyo uthi ungu-chairperson kuprovensi yezanu p f belabo mama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabe ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona ngabantu bezanu PF laba ahamba lawo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wathi behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa ukuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngathi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze ngikufunayo njengalokho ngingumabhalani kasebhuku we-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalali yakhe wamaminithi ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku ngibanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapha ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfele okazani laba bekhaya hlezi labazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba ngihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa yokuthi bangilande bengu-6 so kundilanda kwakumna kangikwazi ngoba bathethe ibizo lami ngabanika ibizo bathi ngibona ukuthi ngimanga yikho khona lokho angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase i-MDC Alliance wacatha babuya abantu bezani bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuzobe lalamuhla so lami sendihlezi ngisevalweni ngoba bengangilanda bezonithatha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba u-richman we-25 ungusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlala e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatha anytime.